Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenzile amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abebandla lesisi abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PFM Guza ngeviki edlulileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiya ngalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokhu ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokhu ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukubasapota ngokudlalani lani. Kodwa hhayi mina izigelekexa ngisapota ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo kusibantu abarayithi ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina be
beqhubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ngani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ikuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Sinama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo jobuskala yiba abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezi gelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Asambel matuta siyovota,
asambel matuta siyovota, sivote lenkulu.
Asambel matuta siyovota.
Abebandla lesi-CCC abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba abathi alokho ebibhidla. Amalunga leli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF aye bacathamele bababhaxabula abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayachaywayo umnumzana Kutsai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023 esilohlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTradewood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members at Redwood under irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Mazu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abachaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu achaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and bath and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa ngabakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owakuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe umgquza ZANU-PF constituency igcwele amalunga ezanu-PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions, and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku-news article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP wemgquza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens, we no longer have freedom of independence, and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kokakhathesi sisebunzimeni, as it is evidently clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla le-CCC. Imizamo yokukhulumisana labebandla le-ZANU-PF kumbe amapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo, i-1 kg yenyama isibiza $63,630 okungaba $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho okubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yakwamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-ikhonomi yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu. La mashelf lawa azavuka e-empty kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, Uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama basic commodities akhangela ikhungu oil kwezinye izindawo ngabo 9000 RTGs kusiya ku 10000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga, izinto zinzima, sazi ukuthi sizo survive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku 2008 kale sinjuma hluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka zithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala umbalisi wamaphandleni uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba isikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa esiyabe singahambanga ngawo isikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzile emaphandleni, kuyabusehluleka nje lokugadiwe edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphatha amandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ogatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labo somabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salubonani, linjani, hayi thina siyaphila bakithi, ngiyaphila njani khona ngapho, hayi indaba zenelisipha zona zinhle kakhulu zimnandi, hayi lenti-ke mbonise lapha lo baba lokhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu structure zabo sesahambe ukuthi, hayi akethule, akhangele ekwabo, etshane le-CCC, thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asozofuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uthiye zomuzi wakho, khangelayo lo muzi wakho, ukhangela lakho lokho okutheni ucubungula lokho ukuthi yewe nobona akusebenzi lokhu emafa zokelela mafa ungethuswa into lezi uthiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sisapota sibili lokuvota savota siyakusapota, and unyaka lo hhayi iqhude siyaliqise, iqhude siyaliqoma intamo, akulangiyindlela. Thank you. Imukhumazi
sanibonani, sanibonani. siyabona lokho kwenziwa ngumnankagwa othi usafuna ukubusa 5 years more. Ilizwe lakithi lizoba njani? Ngoba ilizwe libolile liphela nantiya. Ma engabe efuna ukubusa 5 years more, uyabe sezani? Yini impela into ongama mfuthi umnankagwa ufuna ukuba upresident uzayenza lokho? Kunini abantu batshelwa amanga? Kunini bathembisa abantu amanga? Yini into abayenzayo? Even A1 imigwaqo kubolile, ezibhedlela kulambithi, indawo yonke ibutsothi, corruption all over. Inkomo kazikhuluma ukusela kwenkomo kamcontroleki. Sele kokungena nje umnankagwa lihlazo ukuphela elenzakalayo. Ilizwe kalisela mthetho, amapolisa amasotsha konke kuyatshona. Kwayena umnankagwa uyatshona, alihlazo leli esilibonayo lesi. Kanti ilizwe lizoba njani? And laba bantu into eyinkinga abasela abantwana abancane, bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubegwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu. Hayi liphelile ilizwe leZimbabwe. Ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela. Inkomo zabantu ziphelile emakhaya la, kodwa yibo abantu bezanupiyefu. Abantu bayakhala umhlaba wonke all over, bakhala ngokusela benkomo. All over i-corruption, kule corruption manje. Lizwe bani elinjani?
Ku-Studio 7 ngalinjani lonke balandeli ba-Studio 7 kanye labasifundele izindaba baka-Studio 7. Ngithinge ngiphendule indaba ka-Tom Angiston Sibanda ohlaziya ezombusazwe. Hhayi, lapho wehlulekile, uhlaziye ichetha kusibulinyongo. Akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela. Lawa ma-helicopter amthwala emsaphi lowo muntu lancaze kuthiwe ngo-emergency. Isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani? Hhayi, mdala masukhulileke labafana behlaziye, yekela abafana behlaziye mdala akusina kudedelwana. Yekela abafana behlaziye, sukukhulu lesusehluleke ukuhlaziya. Kula muntu ongaya esibhedlela kungela mithi. Siyabonga.
Sanibonani mbalandi we-Studio 7 nabalele. Igama lami ngisikhathele Dube. Bendesicelo lapha, ngifuna umna wami uzanele Dube. Wahamba lo mama, bengithina sasala siyi-2 kwakuyingu ngisiqapheliso, then yena ngiyayilast born wahamba lo mama. Ungumfana. Umama isifungo sakhe ngesakwaNdebele. Ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngezwa lo mlayezo uyangithola kule number 0601025241. Yiyo inamba ozonithola kiyo yena le. Ngiyabonga.
Hey, linjani ku-Studio 7. Hayi, ngithabela abantwana beZimbabwe amabandla laphikisa ukusebebambene. Bebambene sebebona ukuthi hayi problems zokumele ukuthi izano siyikhiphe. Phuma izano. Bonke bevotele umuntu oyi-1. Jamisa president. Kayi-1 kuphele lokho. Hey, Dube encane ngaphela abantu benkosi. Azajangezana. Izini
linjani emsakazweni? Emsakazweni ka-Studio 7. Ya, inyumbile enhlale phezu kwendawo. Ye, hhayi, sizwile plumt ukuthi sebeziyakhela izikolo, izibhedlela. Hhayi, kodwa engakusho ukuthi akukweplumt kuphela. Imathebulelendevele isiziyakhela izikolo, siziyakhela emaklinikhi, izibhedlela. Abantu nje asebezimele abangelakhulumende la. Kodwa iproblemu nathi into esingayifuniye siyinyaniso kokugcina ukuthi siziyakhela iziklinika, siziyakhela izibhedlela imigwaqo. So kuzothathwa omunye umuntu ozosebenza emakliniki yethu sizakhele wona. Hhayi, lokhu kuyasinyanisa sibili. Uhulumende wezano nohulumende we-CCC sicela ukuthi bekubhekisile ndaba yibo abalamalungu ephalamende laba kodwa bekhangisise ukuthi into endlela siyifuni sabantu bemathekuleni. Sifuna ukuthi kusebenze abantu abenu, kusebenze abafowethu, kusebenze wonke nje umuntu emathekuleni esisebenze esigabeni lapho odabuka khona. Kungakho kuzongena nje umuntu azongena endlini yakhe. Hhayi, asikufuni lokuthi siziyakhele izinto leziyana, sifuna ukuthi kusebenza
Ntokazi omuhle, livuka njani? Injani lonke masenga akhulumayo? Heyi, lo mdida lowo uma evula nje umlomo wakhe kuphahluka iphoyizeni yodwa, ukhipha iphoyizeni engaqeda abantu ezweni. Uma ezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnankagwa labokhulu bakhe othiwenga bahlule ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction, kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18. Kuyazizwa nje ityoyitshoyo kumbe ekhanda kakusakukhona ongasahambi kahle. Angikaze ngizwa kahle lento yakhe leyi ukuthi uchaze ukuthini. Uyazi uyingozi kabi lo muntu lo. Angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola ZANU-PF. Azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka. Ebe lesibini sokuzowumana avula umlomo wakhe.
Sanibonani. Ngithanda ukubonga ukungazithi iviso. Bingelele bonke ontungamili bonke nje.
ngithanda namuthi ngiphawulule ngale ndoda engayizwa ikhuluma la kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu babomoya ngamashona yethu umqondisi umshona njalo babancela ukutshela mangabe ukuthi ulalele umoya alisiyo umshona abantu bakumoya babantu nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history leyakamgabe le yayibhale ibhekiswe phansi thina safunda i-international history siyakwazi ukuthi abantu bakumoya ngabakamamba abalozi kathina wakutshela ukuthi amandebele ngabantu abesinguni bodwa ngobani iba leli ndebele baba liyi-umbrela eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi sisemaplayes esishoneni esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa bayimihlobo eminingi so ibala elilishona liyi-umbrela so baba khuluma iqiniso tshela abantu iqiniso ungakhuluma into engekho baba umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini babantu bomoya ngabasesikhosini umambo ezisikhosini ize 100% mthokazini nalo muntu angisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupporta angisupporti iparty mina iparty ngisupporta izimbabwe so bukhuluma iqiniso baba njalo to prove that kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisa umgaba esaphile lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona ngeqiniso lokuthi aloba sile mgwaqo ebizwa ngayo aloba sile stadium esibizwa ngayo aloba even ledrobho likhona elibizwa ngayo kodwa ukukhona ngibani mbuyaniyanda ngiyokhona isitatu sakhe so into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba luba wayengishona aluba into eziningi sibizwa ngayo ngaso waye bengamqakathekisi lokho ngusho futhi ngiyingcwele ukuthi abamqakathekisi yiko kuchazayo ukuthi baba wayengumlosi tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo mamambo amahle yelingabothula bafowethu lingathuli umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo eyohlanga lomuntu umkhuzeni imkhalini ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso ngambona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho eleRussia encedisana lawe butho elizimeleyo elalelolizwe elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilithumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhu esithi kumele amabutho akwele Ukraine engaze ahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phelelayo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathi esimpi elwayo isekuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So ke lalaba labo sebelazwe izikhali futhi abaziphiwa i-west ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So ke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Bachayeni lizivikele libachayeli khonapha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lokhu. Mina ngibona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yipush yeground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.